So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Kolamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesithathu mhla ka 13 Mabasa 2022 ngu Frexit Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Nxa sikhangelane ke lama election la buyayo ave South Africa. Wonke abazomba ngazwe kukhanya babona ngani ke into eqhakathekile kakhulu kuzizalo ze South Africa indaba ye migration, indaba yabantu bangaphandle kwamazwe. Wonke ama political parties sekhanya sekhuluma ngokuthi izizalwane ezingasezi ze South Africa kaziphume e South Africa. Sebekhuluma ke umbono ofana naye ngokuthi babona ukuthi abaningi abe South Africa bakhuluma into efana nayo, indaba yezizalwane zangaphandle indaba enkulu emehlweni yabantu be South Africa.
Abenhlanganiso ezisebenzisana loZulu ezikumanyano we-Crisis in Zimbabwe Coalition baveza ukukhathazeka okukhulu ngokubulawa kukamnumzana Elvis Nyathi, isizalwane seZimbabwe ebesihlala kwele South Africa. Inhlanganiso ibona ngolondolozwa kwamalungelo oluntu e-Amnesty International ithi abokuza elokishini le-Dizulu ikakhulu abeZimbabwe bathi kungcono bathuthe besisabela ukubana okwenzeke kumnumzana Elvis Nyathi kungenzeka lakubo. Esigabeni lapho isiphatha indaba zezizalwane zeZimbabwe esizihlala kwamanye amazwe, namhla sixoxa lonkosikazi Sisa Sibanda Ncube ongomunye wabasungula uhlelo lokukhuleka njengabomama abangamakholwa esiKristu ecingweni. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Abenhlanganiso ezisebenzisana loZulu ezikumanyano we-Crisis in Zimbabwe Coalition baveza ukukhathazeka okukhulu ngokubulawa kukamnumzana Elvis Nyathi, isizalwane seZimbabwe ebesihlala kwele South Africa, kanye lokukhuphuka kwezehlakalo zokuhlaselwa kwabokuza osekusenzakala kulelo lizwe. UMavis Gama we-Studio 7 usethulela loludaba.
Lokho kuvele emhlanganweni lentathele zindaba owenzelwe emahofisini aweZim Rights eHarare wokuhlaziya izehlakalo zokuhlukunyezwa lokubulawa kwezizalwane zakwamanye amazwe ikakhulu ezaseZimbabwe. Lokho kuza ngesikhathi abomkhankaso ozibiza ngokuthi Operation Dudula okhokhelwa nguNhlanhla Lux Dlamini ojonge ukuxotsha bonke abakwamanye amazwe abaseSouth Africa ikakhulu izizalwane zeZimbabwe bebeka umlando wokubathathela imisebenzi lokuthi yizo esezidala amacala amaningi agoqela ukubulala. Embikweni wakhe awethulele uZulu kunsukwana yesanda kwedlula, umongameli Cyril Ramaphosa wakwele South Africa usole kakhulu lezi zehlakalo lanxa esolwa ngabaningi ukuthi kuphelela emlonyeni akathathi amanyathela ukuthi bajeziswe abadala lawo macala okuhlukumeza abokuza. Abe Crisis in Zimbabwe Coalition bakhuthaza uhulumende ukuba alungisise isimo somnotho kanye lombusazwe elizweni besithi ngoba yikho osekubangela ukuyaphephela kwamanye amazwe kwezizalwane zakuleli zibalekela isimo esiselizweni. Bakhuthaza njalo uhulumende wakwele South Africa ukuba alondoloze izizalwane zeZimbabwe kanye lezakwamanye amazwe njengalokho okumunyethwe usisekelo sombuso walelo lizwe kanye lezivumelwano abazisayinayo zenhlanganiso ezigoqela eyomanyano wamazwe omhlaba e-United Nations le-African Union. Umqondisi wenhlanganiso ye-Divine Destiny of Zimbabwe elilunga lale nhlanganiso ye-Crisis in Zimbabwe Coalition, uBishop Anselmo Magaya, obekulo mhlangano upha umbono wakhe.
We see a lot of people leaving this country. A lot of them do so hurriedly. Why? Because the government is very grand, and a lot of our people are scattered around the neighboring countries of Africa, Botswana, Namibia, Mozambique, United Kingdom, United States of America, Australia, and Canada. Zimbabweans escaping the political situation in Zimbabwe.
Sibona abaningi bephuma kuleli lizwe. Iningi lisenza kanjalo ngokwesiphangiphangi. Ngani ngoba uhulumeni dakala ndaba labo. Iningi labantu basalela emazweni angomakhelwane eSouth Africa, Botswana, Namibia, Mozambique. Abanye base United Kingdom, United States of America, Australia le Canada bebalekela isimo somnotho eZimbabwe.
Unobhala jikelele wenhlanganiso emela isebenzi yeZimbabwe Congress of Trade Unions, ZCTU, umnumzana Jafet Moyo. Yena uthi indlala yisona sizathu esikhulu esifuqa abantu bakuleli uyaphephela kwamanye amazwe bedinga uziphilisa.
Kungaba lula nje nxa singaphakamisa ezomnotho phakathi kwelizwe lakithi. Kungaba lula sibili ukumangalisa imisebenzi kayitholakala eZimbabwe, ama opportunities kayitholakala eZimbabwe, ukuphathana kakuhle lakho ngokunye kwangkhona. Abantu bayabaleka phakathi kwelizwe labo bathi khona kule harassment ekhona. Nxa singakumisa konke lokhu, izinto ezingaqeda ukuthi abantu betholakale becrossa amaborder.
Indaba yabokuza elizweni laseSouth Africa, umoyo uthi isisengezelelwa ngabezombusazwe asebehlabela ngumayinye ukuthi mababuyele kibo labo abangasi bakulelo lizwe. Belandela obekade ukhulunywa yizizalwane sonke lesisikhathi ngendlela yokukhankasa njengoba ukhetho lwakulelo lizwe selusondele.
Nxa sisikhangelane ke lama-election labuyayo abe-South Africa, wonke abazombangazwe kukhanya babone ngani ke into eqakathekile kakhulu kwizizalwane se-South Africa indaba ye-migration, indaba yabantu bangaphandle kwamazwe. Wonke ama-political parties sekhanya sekhuluma ngokuthi izizalwane ezingasezo ze-South Africa kaziphume e-South Africa. Sebekhuluma ke umbono ofana naye ngokuthi babona ukuthi abaningi abe-South Africa bakhuluma into efana nayo. Indaba yezizalwane zangaphandle indaba enkulu emehlweni yabantu be-South Africa.
Abenhlanganiso lezi bathi badaniswa yikuthuliseka kukahulumende waseZimbabwe kuzehlakalo zokuhlukunyezwa kwezizalwane zakhe kwele South Africa, besithi ngoba kungumlando wakhe ukulondoloza izizalwane zakhe ezikwamanye amazwe njengalokho kumunyethwe yisisekelo sombuso. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Lokho sekudaba lunye. Inhlanganiso ebona ngokulondolozwa kwamalungelo oluntu e-Amnesty International ithi izizalwane zakwamanye amazwe ezihlala e-Deep Slough, ikakhulu ezeZimbabwe, zithi sezifuna ukusuka elokitshini leli ngokwesabela ukubana okwenzeke kumuyi u-Elvis Nyathi kungenzeka lakubo. Uthuso Kumalo usipha lolu daba ese-Johannesburg kwele South Africa.
Inhlanganiso ye-Amnesty International ithi ukubulawa ngokukhandwa ngamantshe lokutshiswa kwesizalwane seZimbabwe umnumzana Elvis Nyathi ngesinye sezehlakalo eziningi ezenziwa ngamaqembu aphehla inzondo yokucwasana ngobuzwe kwele South Africa. Umqondisi walenhlanganiso kwele South Africa, unkosazana Shenila Mohammed, utshele Studio 7 ukuthi inhlanganiso yakhe ikhathazekile kakhulu ngokuvikeleka kwabakwamanye amazwe abahlala e-Deep Slough.
The mobs that have been going door to door demanding documents.
Kufanele amapolisa abophe abantu abahamba bengena ezindlini bezingela izizalwane zakwamanye amazwe.
Anyone perpetrating a crime, but also those who take the law into their own hands.
Amapolisa athunyathe ngakabulawa bese kubulewe izizalwane zakwele South Africa ezinhlanu okuyizimva ezakwele South Africa kuleli lokishi ezithi zibangelwe ngabantu bokuza loba bungekho ubufakazi balokho. Unkosazana Mohammed uthi zonke lezi zimva kugoqela lekanyati bezingasoke zenzeke aluba amapolisa abesenza umsebenzi wawo lo hulumende lalela isikhalazo zomphakathi ngobugebenga obenzakala elokishini le-Deep Slough. Ezinye zezikhalazo zalabo asebefuna ukuthutha e-Deep Slough babuyele kubo abakhulumele Amnesty International zigoqela ukuthi bayethuselwa lokuhlukunyezwa mihla yonke ngamaqembu aphehla ukucwasana ngobuzwe kanye amapolisa. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Gretman Mkhwebo utshele Studio 7 ukuthi sebephila ngomusa wenkosi kwele South Africa.
Lathi sihlala kwamanye amalokishi vele sihlalele evalweni ngoba singazi sizahlaselwa nini. Ngoba eqinisweni abantu baseSouth Africa abasasifuni, eyidaba lamaphepha kumbe olamaphepha. usangahlaselwa nje ukuthi lento zakho usebenza ngamandla akho uzithwele into zakho ezinhle uthola ukuthi usuhlaselwa khona lokho njengalokho esibone kusenzakala Deep Sloot ulona umuntu ebulawa nje ebulawelwa into engazange ayenze just because ukuthi ule mpahla enhle uyasebenza secajanyalwa ukuthi uyatshontsha
obona ngokuqoqwa kwenhlelo kwenye njalo inhlanganiso ebona ngokulondolozwa kwamalungelo oluntu eFoundation for Human Rights unkosikazi Sarah Motta uthi inhlanganiso yakhe isithole izicelo ezivela kwabakwamanye amazwe abadinga usizo lokusuka eDeep Sloot babuyele kubo.
We are calling on you know the international community, some of the UN agencies like
sikhuthaza inhlanganiso ezipha uncedo ukuthi zize zizonceda abakwamanye amazwe laba abafuna ukubuyela kuwo
on board and support the call to get some of the migrants repatriated.
Ngosenjalo imizamo yokukhulumisana le ofisi yomelo weZimbabwe kwele South Africa ngodaba lokuthi bakhona yini asebedintane lale ofisi bedinga usizo lokubuyela ekhaya ibingakaphumeleli. Umelo weZimbabwe ambassador David Hamadziripi utshele Studio 7 ukuthi usandavela phandle kwelizwe ngakho usadinga isikhathi sokubuzisisa iziphathamandla ze-ofisi yakhe ngalolu daba. Ngosenjalo inkonzo yesikhumbuzo sikanyati izaqhutshwa kusasa eHillbrow Theatre elokishini leHillbrow eJohannesburg kusukela ngo-3 o'clock kusiyatshaya u-6:30 ntambama. Baningi kakhulu abakwamanye amazwe abase-South Africa osekubangele ukuqhamuka kwempi yombango wemisebenzi phakathi kwabo lezizalwane zakwele South Africa. Ngimele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa nginguThuso Khumalo.
Kunjalo nje abasakhulayo abadabuka eZimbabwe abahlala kwele South Africa bathi bakhathazekile ngomkhankaso we-Operation Dudula wezizalwane ze-South Africa ezihlasela abokuza zisithi babuyele kibo. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba uMike Hobe weStudio 7 uxoxe lo osakhulayo uNtungamile Ncube oweZimbabwe ohlala kwele South Africa. Yena ke othi uOperation Dudula uphazamisa impilo zabavela kwamanye amazwe kungelani lokuthi bangene kwele South Africa okusemthethweni loba hatshi.
Sina lapha inkinga esihlangana nazo ziningi kakhulu masithi siyakhangela imikhankaso efana le. Ziyasi affecta kakhulu izinto ezinje sokuthi kube kuthiwa ilizwe lethu beli right besiyakwazi ukuthi siyaphindela emazweni ethu ngoba njengamanje so asikwazi ukuthi bona kumele sezeni ngoba kwenzakala into esifana lezi le government yalapha siyabona ukuthi akuna action engathi yayithatha ngezinto ezenzakalayo.
Ukwethusela ukwenziwa ngabe Operation Dudula kuphazamisa njani impilo zenu njengabasakhulayo abadabuka kwamanye amazwe kodwa selihlala kwele South Africa?
Mina ngibona ngathi nje abantu abakhulu abasakhulayo so kuzoyenza inflation engekho right especially mazikhangela ukuthi intsha yase-Africa yonke iyabe kukhangela ukuthi kwenzakala njengamanje South Africa. So at the end uthola ukuthi ngemva kweminyaka indlela i-Afrika ezobe sisikhangelana ngayo nabanye sokuyithesi singabantu abadala sobe sokusikhangelana lezi zinto zokuthi kona thina sake saphila kanje ezweni elithile labo ama-South African lawo mayefika kwamanye amazwe ukuthi means nabo bazokhangela ukuthi sokumele ukuthi betreatwa ngaleya ndlela kuyasenza ukuthi vele singabi i-United Revenue i-Afrika njengamanje soyinto eyenzakalayo.
Kodwa lina abahlala kwele South Africa manje kuyaphazamisa na impilo zenu, liyathola imisebenzi, liyenelisa ukuhlela kahle labavela kwele South Africa na?
Thina besingaka-affecteki kakhulu abanye, kuyasi-affecta nje lapho nalapho, but endaweni zemisebenzi vele hayi, i-youth earning vele ayisebenzi. Kuya-affecta kakhulu abantu njengamanje abakhona ukuthi bengahamba-hamba nje be-travel nje noma umuntu efuna ukuya kwenye indawo useqala ukubalisa ukuthi kona eyi lapha mhlawumbe engahlangana le nto ezithile vele sokwenza abantu behlale nje bengakwazi ukuthi kwenzakalani.
Abe Operation Dudula bona bathi bafisa ukuthi bonke abadabuka kwamanye amazwe abangene kwele South Africa okungekho emthethweni babuyele kibo ngesiphangiphangi ngenxa yokuthi kuthiwa bathatha imisebenzi njalo bayingxenye yabantu abaphula umthetho wakwele South Africa. Ukubona njani lokho?
Hayi khona bengabe bekhuluma okokuthi umuntu ophula umthetho siyakubona bengabe bekhuluma iqiniso ukuthi abantu baphula umthetho kodwa i-crime ayikhethi ukuthi ngubani oyenza i-crime, ayisukuthi bayabeyenza bebodwa labo bantu, bodwa ama-South African nama-Zimbabweans bayayenza i-crime. So endabeni ye-crime leyo singayibeka eceleni, ngoba lapho nje ivika lokuthi khona bona bebe ne-way yokuthi benze le nto abafuna ukuyenza. Ngezinye indlela bona bengabe bengasafuni abantu bangaphandle, either kunabantu ababasebenzisayo ukuthi hayi kwenziwe into ethile. Mina ngendlela engibona ngakhona ngibona ukuthi labo bantu bavota either sometimes ezesiphawa nti mhlawumbe kunama-politician phakathi angabe ephezu kwesimo leso, ngoba kube kuthiwa abantu labo abantu nje ithimba labantu angeke besebenzise leyo nto for ukuthi bane-freedom yokwenza lokho. But umthetho kuyamele ukuthi umthetho udlale indima yawo, ngoba njengamanje so abantu bangaphandle akula muntu obamelayo noma kwenzakalani, akula muntu obamelayo noma kungathiwa kunama-case akuqondane nabareporta something kuzima ukuthi ama-case abo ephongo athendwa nje. Into yonke nje uyabona nje ukuthi abanakekelwa nje abantu baseZimbabwe. Hhayi most yes baningi, but indlela vele abathithwa ngakhona asiyo ndlela e-right. I-South Africa into eyenzakala lapha iyayenza ukuthi next time kudala besini ezayo kube nempilo ngaso zibe right phakathi kwabantwana abazokhula, ngoba kuzobe sokukhangela le ndlela bona abakhuliswa ngakhona bese siyathola ukuthi akufuze kusasalisana kahle phambili.
Ncube, uMongameli Cyril Ramaphosa usanda ukuphuma egcekeni esithi akasekeli abe Operation Dudula, uphinde njalo wabakhuthaza ukuthi bachiyane ngomkhuba wokuhlukumeza abadabuka kwamanye amazwe. Njengosakhulayo odabuka kwele Zimbabwe oseshala kwele South Africa, ukubona njani lokho okusanda ukushiwo nguMongameli?
Ukuthi ekhulume kanjalo asikwazi. Ukhuluma ukukhulumile ukuthi khona yena akalusekeli, and uhlala ekukhuluma kudala lento yasuka. So ukukhuluma ekhuluma ngomlomo akukuthi ukuthi khona into leyana uyizimbili, which means njengamanje namhlanje bahambile base Durban sibabona bese Durban njengamanje. So ukuthi uyakhuluma kodwa into le abayistop, which means ukukhuluma kwakhe ikumbambatha kuphela, siko ukuthi umuntu oyabe ekhuluma uyambambatha nje kuphela ukuthi khona abantu bengacabanga ukuthi yena eyisekela. Ile siqiniso kwesingakanani kube kuthathwe kukhitshwe i-operation noma sebethethe labo abantu bedudula wabotha noma kube kuthiwa kwayenziwe ama-meeting kukhulunywe nabo kubonakala ukuthi kuba nesisombululo esiphuma sisiyaphi, kunokuthi khona abantu la bebeqhubeke besenza into le kodwa yena la eqhubeke sithi hayi mina ngiyisekele kodwa kungena action ayithathayo. Ngoba njengamanje so into ebuhlungu ukuthi kuyalahleka imiphefumulo yabantu, labo bantu labo ayisongxenye ingeke lowo muntu asosigebenga either isigebenga noma sosigebenga sikwazi kuthina.
Lo muntu uMongameli Ncube osakhulayo oyisizwalane seZimbabwe esesihlala kwele South Africa, limuzwe xoxa lapho lo Mike Hobe weStudio 7 eseSouth Africa. Live talk lamhlanje uhlelo Diaspora Forum sikhangela kwenzakala kwele South Africa lapho kuhlaselwa abokuza ukugqela abeZimbabwe kanye nokwenzakala empini yokuhlaselwa kwele Ukraine kwele Russia. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Amapolisa asedolobheni eleNew York abika ukubana asethole umuntu oyedwa ongaba lolwazi lwesehlakalo sokudutshulwa kwabantu esitimeleni emzini weBrooklyn lapho kulimele khona abantu abedlula amashumi amabili, kodwa akula othe wabotshelwa leli cala. Amapolisa la athi uFrank R. James oleminyaka engamashumi ayisithupha lambili 62 ulolwazi ngokwenzakeleyo. UMongameli Joe Biden wele Melika lokhu eqinisa udaba lakhe lokuchothoza eleRussia esithi ukuhlasela kukamongameli Vladimir Putin kwele Ukraine akuchiyananga ngitsho lakancane nokudala umbhuqazwe kulelo lizwe ebantwini abangahlomanga. Ele Melika likhangelele ukwengeza uncedo lwezigidi ezingamakhulu ayisikhombisa lengxenye zamadola $750 million yokuncedisa kwele Ukraine. Usiba lukhulu wesabelo seOklahoma uGovernor Kevin Stitt onapha eMelika usayine umthetho ngolesibili owenza kube yikwephula umthetho umuntu ongahlinza owesifazane ekhipha isisu ngaphandle kokuba nxa ukuzithala kakhe owesifazane lowo kungabangela ukubana alahlekelwe yimpilo. Phansi kwalumthetho kutsho ukubana udokotela ozakwenza lokho lowesifazane ukhitshwa isisu bazajeziswa ngokuhlawuliswa 1,000,000 zamadola $100,000 lokuhlala ejele kweminyaka elishumi. Lo mthetho uzaqala ukusebenza phakathi kwawo nalo umnyaka, ngaphandle kokuba nxa uthe waphikiswa emithethwandaba. Abashayeli bezimoto ezinkulu ezithwala impahla, ama-truck drivers bakwele Mexico, bavale ibholoho elikhulu ele-Far Reynosa International Bridge kucelele emngceleni welemelika, bekhonona ngokuthi usibalukhulu wesigaba se-Texas, uGovernor Greg Abbott, wethule isinqumo sokuthi kusetshwe ngokuqinileyo izimoto zonke ezingena kwelemelika zivela kwelemexico. U-Abbott uthi wenza lokhu ngezizathu eziphansi kwemizamo yakhe yokuvimba ukungena kwezidakamizwa ezivela kwelemexico kanye lokungeniswa kwabathunjiweyo bezothengiswa emelika phansi komkhuba omubi owe-human trafficking. Esigabeni lapho esiphatha indaba zezizalwane zeZimbabwe esezihlala kwamanye amazwe, namhla sixoxa lonkosikazi Sisa Sibanda Ncube ohlala esigabeni eseIndiana khonapha eMelika. Unkosikazi Ncube ungomunye wabasungula uhlelo lokukhuleka njengabomama abangamakholwa esiKristu ecingweni lasenkundleni yebulenjini eyeZoom. Yena ke utshele Studio 7 ukubana baqalisa bebalutshwana, bebani kuphela, kodwa kathesi sebebaningi abangena ekuseni nsuku zonke ecingweni bekhuleka beyabelana ilizwi kanye lokwenza izifundo ezeBhayibheli.
I-prayer line leyi ebizwa kuthiwa yi-Under His Wings yaqaliswa ngabomama abangu-4 e-diaspora. Siyahlangana lezinhlupho zama-immigration zama-marital problems. Omama laba bangu-4 bazimisela ukubana bahlangane ngomkhuleko bekhulekela izinhlupho ababephakathi kwazo. Saqalisa singu-4 kodwa namhlanje ngo-2022 every morning ekuseni zonke, hayi khona ngezinye ekuseni, nsuku zonke ekuseni ngo-6 AM Eastern Time kulabo mama ranging between 38 and 50 abalogayo from everywhere. Abanye ngama-Fridays siyangena ku-Zoom, so nge-Friday iyabivulekile. Abanye bangena beseZimbabwe, abanye bangena beseSouth Africa, abanye beseFilipines, abanye baseJamaica. We have opened it to anyone. But during the week, khonapha e-America, omama bonke, hatha beZimbabwe kuphela. Sesifisa lokuyibiza ukuthi sithi international line, because silama countries like all oKenya, oMalawi, oZambia, bonke bayangena every morning bayaparticipate khona lapha.
Injongo yokuqalisa leyi prayer line,
sifike lapha imithado yethu yaba phakathi kwezilimi ezinkulu. So injongo yali prayer line ingeyokuxhasa ukusapotana singabomama phakathi kohambo lwethu esiluhambayo, kumbe sesilahlekelwe yimizi, kumbe siphakathi kwabo-domestic violence. Yokusapotana singomama njalo futhi yokuncedisana, yokufundisana ukuthi nxa sengiphakathi kwesilingo esinje ngiyenza njani, ikakhulu ku-domestic violence and parenting skills.
Ama-single mothers bayangena na?
Unanzelela ukuthi infact kumbe nxa engathi marital kuyabe sokungazathiya kushiwo single mother. Izilungu single mother abanye balabantwana bafike behlulwa ngabantwana khona la, abanye balabantwana bafike bathatha ama-drugs. Bayabuya sizokhuluma ngendlela indlela zokuthi singakhulisa njani imizi yethu. Sebebuya ubana sizokhuluma ukuthi ungazidobha njani ungumfazi. Infact ngiyabafazi ukuthi sathane singabafazi, nasokwehlule I can still pick my broken pieces in the Lord, I can continue walking my dreams and my purpose with dignity.
Ungasichasisela ngamafitshane ukuthi kathi vele ama-programs enu wona lawa awe prayer line ahamba njani?
Useni siba lomkhuleko from 6 ekuseni kusiyathala u-7:15 siyahlabela, siyaba lomuntu osheya ilizwi, kube sokusiba lama-intercessory prayer lapho abantu abakhuluma khona izicelo zabo sikhuleke. Then from 7:15 siyenza i-Bible study, one chapter a day. Siyayibala sindawonye bese siyidiscuss ukuthi kuyini, sithatha ama-lessons. Imithandazo once a quarter siyenza i-prayer night. Nxa ufuna ukwazi ukuthi we kwenzakala ni prayer night kuyonale isabatha ntambama siyabe sile prayer night vuya uzojoyina ngena uzozwa every quarter siyahlangana senze i whole night prayer kunengi okwenziwayo siyabe sikhuleka senza ku Zoom nga ukwanisa kuya ku Zoom you can join so liyona le sabatha siyabe silayo i prayer night mbendi kasithumayeli siyakhuleka kakhulu injongo ye prayer night
u all night prayer lapha liyabe liqalisa sikhathi bani liqeda sikhathi bani
siqalisa ngo 10 siqede ngama 4 AM isikhathi esiningi siyiplana sithi siyaqeda ngama 4 ngiza kutshela ukuthi siyasiqede ngo 6 and khonapho yathi siqeda ngo 6 ukuba ngokuthi hayi njoba namhla besine prayer night engcenye abantu abasoze banjene kweka 6 uzabona abantu sebenjenile ku prayer futhi ka 6 sisiwami abantu badinga just indawo lapho abazahlanganela la bantu abalokukholwa abakhala kumlimo usindawoni sasibona ama-testimony esabekayo imizi yakhiwe bhedi yapiyela yamiswa abantu akade bengakhulumisani uyazi kulo mama okwabo uyakhona lapha ekhala ngabantu abakhe ubuye wakhulekela ibona imithandazo emangalisayo abantu abagulayo basuku bebayahamba abanye bayakhulekela kwenza ama-prayer like almost a month now khulekela kuphela abagulayo every night omama abakulindawo imithandazo yabo mina iyangimangalisa ama-testimony esiwezwa ngabantu abanye abantu bayafika bathule zi enana kula muntu kuphela layini uze umuntu kuphela sephuma sesithi hayi mina bakithi ngiyavunga elikwenza kulindawo mina kulindawo ngibiza ngithi yindawo lapho engithole khona ukukhululeka kujehova uxhaswa ngomama abathi nxa besithi ngiyakukhulekela baqinisile ukuthi bayakukhulekela kungaba lesilingo siyenza okuthiwa ngama-pass a button 12 hours pass a button umuntu umama kumbaba ngu-2-3 bayaclaima i-hour bakhuleke ngayo leyo hour bengaqeda baqhube lomunye umuntu sikhulekela into nye kumbe sikhulekela abantu bani siyabagrupa kungathiwa sikhulekela abagulayo senze i-pass a button 12-hour prayer omama bayangena basayine ukuthi mina zakhuleka ngo-7 ngazakhubeka ngo-8 nxa uthatha u-7 ungaqeda u-7 zokuya ku-8 suqhubela lwana ungena ngo-8 umbize umfonele likhuleke liphase I have seen miracles and miracles of what prayer can do and I have also seen miracles of what we can do singabomama nasibambisana ngokwakomlimu iprayer line leyi isigqoqela ama-denomination amaningi kodwa iyakhelwe ekukholweni kwamasabatha ngoba abaqalisayo thina abaqalisi bakhona singamasabatha but kasi savula wonke silama-roman catholic silama-methodist asikudingi ukuthi ukhonza uphi sikhuleka kumlimo yedwa
unkosikazi sisancube isizalwane sezimbabwe esesihlala i-indiana khonapha emelika sixoxe laye ecingweni ese-indiana singeke ehlukane izihlobo kodwa sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela abenhlanganiso esisebenzisana loZulu ezikumanyano owe-Crisis in Zimbabwe Coalition baveza ukukhathazeka okukhulu ngokubulawa kukamnumzana Elvis Nyati isizalwane seZimbabwe ebesihlala kwele South Africa. Inhlanganiso ebona ngokulondolozwa kwamalungelo oluntu e-Amnesty International ithi abokuza elokishini le-Diepsloot ikakhulu abeZimbabwe bathi kungcono bathuthe besisabela ukubana okwenzeke kumnumzana Elvis Nyati kungenzekala kubo. Esigabeni lapho isiphatha indaba zezizalwane zeZimbabwe esezihlala kwamanye amazwe namhla sixoxelo nkosikazi Sisibanda Ncube ongomunye wabasungula uhlelo lokukhuleka njengabomama abangamakholwa esiKristu ecingweni. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo uMpractitus Jeremiah ngisithi asidibaneni njalo ngo-6 kusasa ekuseni. Abangenelisanga ukuzwa iindaba zethu lelako ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.